Soko izika disenda bagu VOA Njebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Masikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokufunda izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima, leyo mali kathesi bazayithola phi ukuthi bancedise uhulumende?
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19 kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
Lakula bantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nanaumubunalo uthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sini xa kuthe sacela kulabo abangancedi.
Abebandla lezanu-PF sebebumbe ikomithi yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilusa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu athandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka ezabantu abahlaselwe ngolomkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So ke siyakhuthaza izakhamizi zisihlonipha khona kwesokufakiwe, sinanzele ukuthi social distance siyayihlonipha. Abamaski siwagqoke ngendlela efanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer, sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela. Kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona sele abantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lo okuthiwa i-vaccine. Kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labomongikazi awubasizanga. La uyababamba, so kwezinye indawo bazathola kulezisebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabevele sebebanjelwe umkhuhlane.
Inkosikazi Hlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibekwazi ukuthi nxa kuvaliwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuyeko lokho ekuthathwa ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abonga bakumilitary kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uZulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bamncedise kuzidingo zokuvikela abantwana lababalisi COVID. Nasikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakazimiseli njalo kalungiselela ngalutho indaba yokuvula izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima, leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30 isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00 iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye leKazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minambili ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebengaphezu kwesigidi lengxenye i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-694,685. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane usisidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje, abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe yileli gciwane esiqondeni seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqindi seGwanda njalo engumgcinisihlalo wekomiti emelana lengozi, Mnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhodeke kuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Namhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sisingene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoyo uthi okunye osokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla yikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu ukubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sithetheleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubha ngaleso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni usayijeni Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoze athandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempila kahle. Sizaqhubeka njengamapolisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumende.
UZulu kuthaza ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi yamaNdebeleni sebefika phose 1,495 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulekile umkhuhlane selokhu uqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula 1,074,906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingama-30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Mube.
Selokhu sikudaba lwe-COVID-19, intatheli izindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubelo Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19, ukuthi sikhayele amanye amazwe inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu yenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwe anjengabo South Africa akwazi ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina
Mnende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba abaningi bebulawa ileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Lalo lokhu kuyasethusa thina njengabasakhulayo. Uhle utshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ulengozi yokufa ekakhulu esikhathini lesi ese-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abachonayo elizweni lehle, inani lentathe izindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sithola sikubona sebesikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika la imbono yokuzinakekela ukuze lathi singabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani unzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu. Nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma yabemi endaweni eyodwa, intatheli izindaba zebe zifika kumbe ama-20. Okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sigcina sikubona ukuthi intatheli izindaba zigcina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe. Sigcina sesengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abale gciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentatheli izindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa anikezwa bekhuluma ngempahla zentatheli izindaba. Intatheli izindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasivikela kugciwane le ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asichona sengozi amabandla a entertainment indaba afana labo Media Institute of Southern Africa le Zimbabwe Union of Journalists aseyazama kodwa azama lawo asifika esikhathini sokuthi abe sesihluleka
hayi isikhathi sesesihlwe ngumangoyi Munende qeba lingxoxo
Ngiphetha ngathi uhulumende ihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazi abafuna eniwe uZulu zintathele izindaba bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenzise ubulembu benganika intathele izindaba okuthiwa yifeed ukuthi thina sisebenzise ama platform ethu sisebenzisa ifeed eyodwa naleyo kodwa singanisa yishare kulokuthi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini kodwa okwakhathesi akukabi khona lokho kungenza umsebenzi wethu ube lula senelise even ukusebenzela emakhaya
lo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye Young Journalists Association ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we Studio 7 eseHarare Umongameli Emerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi umnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti umnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentathelo izindaba namhla eHarare. Umnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola $140 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule yena othi bazilindele lezinhlelo ezigabeni.
Kwenza njengomhlangano wezanupiye ekwenzeni khonoko sebesenza ukuthi sincediseke imali idingwe enhlelweni ezinjengazenezinjalo isikhathi akulanto endinga khonoko kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi senesesinjalo budingwe kwezinye izikhwama kwabanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo ngepati singalayo imali nale
lina njengesigaba kukhona lani eliza kwenza kuzabuya lesigabeni
uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngale ezigabeni kuma provinces abantu nasi kudingwa imali lezi kuyabe kusehlwa kusiya kunakale kuma provinces kuthi lawa abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu even nxa ubumbu kunalo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa
sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali ungathi ziqhubeka kuhle yini
inhlelo zithandekile ziphanjaniswa nje umumo nalo we-COVID kungazumumo we-COVID ngabe yithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenzayo njengoba singamanga lanxa sisebenza sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona i-corona silandela imiyalo naleyo World Health Organization ukuthi abantu basanitize begeze izandla benze yonke into i-corona le sikhuluma ngayo sithandekile igcwele konke le maphandleni sikhona isikhona siliyamemetheka sili corona ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalowo mubi kakhulu wecorona siqale yiko ukulungisa ama-structure yiko okwenziwayo okwakhathesi ukulungisa ama-structure siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-cells kakhesi sesiphutshile sesiya kuma-district ubunga ama-district kuma-wards lapha sisuka kuma-wards sesiya kumalungiseni i-province singasuka kuprovince okusiya kulungiswa amalunga e-central committee yilo hlelo olokuqhubeka luhamba umhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalowo engiwubalayo
umnumzana Kembo Mohadi uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi 5 million ubona lokho kusenzakala yini kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabantu
hayi kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohadi ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhanga leyo ukuthi singakuthola ngamavoti ngoma ngoba abantu bezimbabwe kade sebekhangela sozithutha zabantu njalo umumo nalo wecorona abawetshesa uhulumente ukhumbula umumo wecorona umkhuhlane wecorona wavela emakhiweni khona ngayo ngawo lo mkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinani la kodwa susipanisha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisihlombuluke kodwa icorona yasitshayelela phansi abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumente ikwehlulekiswa ngumumo wecorona okukhona okungasho kweZimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikelezi umhlaba ok
Lo mnumzana Belief Kaule, ilunga lebandla lezanu PF, esixoxelayo esetsholo uChom. Bulaito kuna mtanje kuselo diaspora forum, sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungilana kwezimoto ezingamashumi amabili ebangelwe yisazinzane esesenzisa. Le ngozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKhanush esigabeni seUtah. Inani laseutholakale kwele COVID-19 ezigabeni ezithiyeneyo zeMelika libifali bonakala liqansa okwamagama ngenyanga esanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant. Kubika abekolejini i-Johns Hopkins University yaseNevada. Angakhathi ndambozo zibhekanikele China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngoMvulo. Lokho kulokufuthelana phakathi kwele Melika neChina endaweni zokuthengiselana nokunye. Umsekeli kanobhala wezimbili wale Melika omutsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi obusemthethweni wesikolo. Lokhu kwenziwe ngumntatantambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendlela mthina elubhekise kwelesing school. Amasotsha weleTunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu okungena kiso ngemva kokuba umongameli uCassie Saidi ebike ukubana usexotshwe umsebenziso kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi ngamalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabanga ezambusaza kumisayo ukwaza leli mathuba njengesenzo sokubhenqula umbuso ikhulu. Abana bechacha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria baziwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latholwa ngo-1928 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayonaleunyaka esikoleni esebrooklyn baptist high school esedolobheni elinganyakatho yilizwe elezamishi. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli uPhilippe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezomncedisa ukuzivikela elizweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esinenyakatho yilizwe. Malunga ihlanganiso emanyana amazwe angezansi wezwekazi ye-Afrika e-Southern African Development Community, SADC, avumelene ukuncedisa ele-Mozambique ngamasotsha nangezikhali zokumvikela. Uhulumende wele Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba nomongameli walelo lizwe uKemela Simbi-Goyita ngeviki edluleyo isefile ngesikhathi ivalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela ubiza ukubana undoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlelisiswa.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umahluli emthethwandaba waphezulu eHebron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanyekwe iziphepheli zeZimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba waziswe ukuthi igqwetha elimela abahlanu beZimbabwe umzana uBonye Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UJonas ngawucelele iziphepheli bekumele afake phambi komthethwandaba izizathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lweziphepheli lwaphanyekwa sekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyekwe isom kodwa igqetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi isiphepheli zazinde ukuthi uhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela isiphepheli emuva njalo isiphepheli zazinike izatho ngokulobela uhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya ngakho bebesalinde impendulo abanye kwabahlanu labo babekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe owesihlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela uhulumente lokufuna ukumgenqula ngemva kokuba uhulumente weBotswana eveze ungatshayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba iziphepheli zifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya zenelise ukuthi zihlale lomphakathi weleBotswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayisilo Botswana kumbe iZimbabwe uMahluli uLepuru uthi udaba lolu seluzange namhla ka-22 Mpandula lapho ukhandelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esesilile omunye weziphepheli ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhandele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili
izolo sithole igqwetha indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID so indaba yethu siyidlulisele phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021 ilabo yabe ngolwesithathu so ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID
eleBotswana beligcine isiphepheli zeZimbabwe esiphose zifike inkulungwane iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008 kodwa ngemva kophenyo olwenziwa inhlanganiso yesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sokuyisikhathi isiphepheli zonke ziphindele ekhaya eleBotswana labika ngonhlolanja nyakenye uthi isiphepheli zonke ezazikade zihlale enkambeni yeDuku seziphelelwe ngamalungelo okuba isiphepheli ngakho kuzamelwe ziphindele igquku lokugcina indelelo nyaka sokusela abalihlekana beZimbabwe enkambeni yeDuku inkingi umqondisi Dubu endaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selisebenza lenkampani yeBonic elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Ekhuluma ngesikhathi kusethunwa kusemthethweni isivumelwano seqembu le-Highlanders lenkampani yeBonic isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBosi ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namuhla siyatshela amakha abagaze iBosi ukuthi eziBonic sesibile nama-products lawo ukuthi ancedise i-Highlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they have spent. Ayiyalihamba ku-Highlanders.
Awusikho wakuqala ukuba iqembu le-Highlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqophelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agoqela inyarazo i-RNL kanye le-Sanctuary Insurance isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo
ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijayelekileyo emandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa isifudlana So thina njengeqembu le-Highlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i-20% yemali ezathengiswa ngayo itolezi izabuya kwa-Highlanders Football Club.
Inkampani yeBonic yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni amakha okugeza kanye lawo okugcoba njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu le-Highlanders lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa iqembu le-Highlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola livela kwinkampani ye-Net One nyakenye njalo lokhu kulitshilisa esimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 nalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni ngimele iStudio 7 ngokobulawayo ngingujoseph njanje
Kwala pa uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga nikhona pa Washington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.